umqondisi wezimkhodi uNkosikazi Janet Joe uthi babone kuqakathekile ukuxoxa lomhlangano ngoba umbiko ka-Auditor General umumethe okuningi okuphathelene lokusetshenziswa kwemali kazulu.
I-Auditor General's report today ilendaba eziningi eziphumelayo ezivela kuma-parastatals, kuma-local authorities lokunye okunjalo mayelana le-mismanagement yama-resources kumbe ama-public finances. Njengezimkhodi senze i-analysis sikhangela vele ukuthi imali kade sihamba njani, imali zikazulu kade sihamba njani kuma-ministries lakuma-government departments.
Umqondisi wenhlanganiso yezakhamizi zeChitunguza neManyame Residents Association uMnumzana Mavela Sikhumalo uthi kuyadanisa ukuba lo mbiko uveza ukuba kunezimali okumele zisebenzele uzulu kodwa ezigcina zitholakala ezikhwameni ezingayisizo.
Izimali lezi eziningi zifuze ziye uyenza ukuthi i-development lenhlalakahle yabantu iphumelele. Kodwa sibona vele izimali lezi eziningi zigcina zintshontshwa. Siyabona kathesi abantu abasebenzayo kudala amapension abo abasakwanisi ukuthi bathole noma wona bayathona ebhenkini leli elalingamanga kakuhle.
Uqhubeke ethi ezinye zalezi mali yizo okumele zisetshenziswe ukwakha imigwaqo, izikolo nezibhedlela. Ilunga ledalela iphalamende elake lakhokhela ikomiti yedalela iphalamende yabona ngokusetshenziswa kwemali kahulumende uNkosikazi Priscilla Mhlairamba Mushwanga uthi kuqakathekile ukuthi abantu beluhluze lolu daba lucace nakundawo abahlezi kizo.
Abantu abaningi abazwisisi ukuthi kanti vele nxa imali idliwa ngubani ngaphi kwangikhona. Yikho ke mina ngiyabuthabela sibili ukuthi iy'ngxoxo lezi zenzakale, kodwa kumele ziyenzakale zike ziphume emahoteleni ziye ebantwini. Ngiyabe ngifuna ukuthi iy'ngxoxo lezi zihambe ziye eCholocho, iy'ngxoxo lezi zihambe ziye kweChendambuye ukwenzela ukuthi abantu baqalise ukuzwisisa ukuthi manxasi lo hulumende, uhulumende uyenzani.
Okwesikhathi eside njengedalo uNkosikazi Mushonga uthe ngibehlangana le mbiko lapha lalaphaya etshengisa ukuchaphazwa kwemali kodwa kungela manyathelo athathayo. Ngakho-ke uthi sokumele kudingwe indlela ezizwayo zokulungisisa lolu daba. Lo mhlangano we-Public Finance Management Reform indaba ungenwe ngabenhlanganiso ezizimeleyo ezijiyeneyo, inhlanganiso ezimele amalungelo abantu, inhlanganiso yezimkhodi, inhlanganiso ezimela izakhamizi namalungu edalela ephalamende. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.